Ngase ngizama ukuthi ngichasise ukuthi i-spoliation, lokho esithi i-spoliation order ngesilungu kutsho. Umthetho uthi akula muntu olemvumo yokuthi awuthathe umthetho awufake ezandleni zakhe. Kulokuphikisana enkundleni ukuthi okwenziwa nguminista ukuthi athathele odlamini omoyo abomalunga iplaza kusemthethweni na. Alinike o-obesta. Leyo ndaba yokuthi uminista wayelelungelo lokukwenza lokho la isegudwini, isekhotha. Ikhotha ngathi hayi uminista wayelelungelo lokuthi akwenze. Ikhotha ngathi hatshi uminista wayengelalungelo lokuthi akwenze. Kodwa okumele kwenzakale lolo daba lungakachasiswa inkundla kuyini. Bayavunyelwa na ompofu ukuthi bahambe bayengena eplazini lona lelo eliphikisana ngalo. Umthetho uthi hayi abalamvumo. Umthetho sithi kabaxotshwe eplazini. And lowo mthetho or isinqumo leso sokuthi baxotshwe eplazini siyenziwe yi-High Court, savunywa yi-Supreme Court. So sikhuluma nje akumelanga babuyele eplazini ngoba i-court ithe bakhishwe eplazini kubiselwe labo abavele bekhona. Icala lelana lize liyephetha lapho eliphetha khona. Nxa yena esithi lena hayi kwakuyi-spoliation but thina lokho esingabanikazi beplazi use sicela yena ukuthi i-court izaquma isithini. Ayikaqumi inkundla. Inkundla ekukhulumeleyo okwakathesi okumele akuzwisise yokuthi akalamvumo yokuthi ayingena eplazini ahlale khona alime. Abantu abalemvumo yokuthi bayangena eplazini balime ngomalunga odlamini lomoya. Nxa efuna ukubuyela eplazini uyabe sephula isinqumo esikhuvele sikhona ekhotha.
Selibuyela emthethwandaba yiluphi udaba oluyabe solucutshungulwa?
Sithe sifika ekhotha, ikhotha ibingakwazi i-magistrate court ngezinqumo lezi ezimbili esezenziwa yi-High Court. Ibingakwazi njalo ukuthi kulamaphepha aku-sheriff atshela usheriff ukuthi akayixotsha ompofu eplazini encediswa ngamapholisa unalawo abophe odlamile. So umantshi yena uthawu yebo nxa kunjalo ngiyezwa. Kungakho-ke oprosecutor sebethiwe amaphepha lawa sesizaphenduka mhlaka 6 bachathisele inkundla ukuthi nxa kuyukubana kule court order ethi laba bantu bangabi seplazini kubiselwe lawa pho calabani elenziwe ngodlamini elithonisiswayo.
Kungani bebotshiwe ngalesi sikhathi bona kuthiwa umthethwandaba ophezulu wawuthe umnumzana Mpofu asuke eplazini leli?
Kulezinto ezimbili ezenzakalayo. Kuthe eplazini leli seligazethiwe but i-Cashel Mafarm ama-directors ayo ethesa udaba e-High Court esithi ugazi lawulalungelo ukuba khona until udaba lokuthi onguyena okumele abe sekhodi ngubani luze luzephumelela. Nxa lokho abakuseleyo ukuthi ayi akulandelela umthetho ugazetha lezazi then baqhubeka besephakathi. Nxa kwehluleleso sicelo sabo baze washo usupreme court sehlule isicelo sabo yikho kwezinapho kuphela lapho abangaziphuma khona.
USipho Malunga ubengabutshwana ngoba yena abahlali eZimbabwe. Uthe esizwa ukuthi abantu bakhe ama-directors e-Cashel Mafarm Private Limited badingakala ekhothi. Wasuka lapha khona eDakar wezeBulawayo ukuthi naye abe khona njengo-director we-Cashel. So sisuke sibuzefane yadlamini lo Charles Moore bama uzefane ukuthi ebusuku ngama-10 sobalele esitokisini. Bagcina sebenaye sebemhlaja besithi naye ulecala so i-building yabo bonke. But i-magistrate court edila ngamakhesi zenyama yendlolisi inyama yendlolisi e-Cholosha so bavuke ekuseni e-Cholosha. So sihambe safica nangapha e-Cholosha kungale magistrate court.
Manje bebebotshelweni kungathoniswa labana abahambe bayahlala epulazini?
Yikho esikubuzileyo and yikho esizakuhlafuna mhlaka 6 ngoba sesibaphile wonke ama-court orders awe-Supreme Court awe-High Court athi kumele babuyele. Njalo u-sheriff kumele aye badudula ompofu nabo bonke abaphakathi
wenze labo bantu ngokuyele. Masebenze njalo bona ukuthi uMashred angathatha amandla okuthena athi lokho okuqhunywe yi-High Court le-Supreme Court kungaphandle komthetho.